edolobheni lakobulawayo yisiyalo yalo phansi phezulu. Abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke bafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijeneyo baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khonaphana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi ke kubozubukho abantu bathwala uzubukho aza abe lestanding. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapha abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezibholaneni lezi ezinye ezijiyeneyo nje abantu abakhakizwa amanzi. So khonokhana kwenza ukuthi vele i-COVID ngayelokumemetheka izamemetheka. Sibize sikhangela futhi ukuthi le edolobheni phakathi abantu nxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo sokuminyena. Siphinde sikhangele ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethiyeni ispace e-1 meter apart babe sebesemaklasini. Ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi abakho abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kuko mhlawumbe kazelusile laphana buchakide buchelesile. So ngokunjalo ke igciwana soze liyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gcikwane, abantu lokhu beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje kobulawayo amanani alokhu eqansa ungananzela. Abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho okugcinwa khona laba abantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona, njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. Siphinde sikhangele inhlupho zamanzi lezi abantu abahlangana lazo kobulawayo. Abantu yafica bethe cwi ezifuleni zona ezabe zithe zaba lamanzi kumbe ezibhoraneni. Vele kamboni ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kulento okuthiwa yi-curfew, ngoba lakhathi esingaphuma phandle nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kuse ngenxa yokuthi amanzi nayo engekho endlini akuhlaleli.